ikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxelane nezanu-P F. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kuka Justice Makarau sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZANU PF. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ikuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo liku-government njengeZANU PF kusuka kube nzima kakhulu, njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRita Makarawa simthemba. Kodwa ngiyakhumbula nje uRita Makarawa engena kulesiyana isikhathi sasivele singabantu ababe sithi sifuna ukuthi amabandla wonke akuthi i-NU abe lama representatives abo, kube lokubhalansa okuthize okuphosa kube lesilinganiso se-COPAC whereby sasilama co-chairs. Unfortunately sayenzakalanga kulokhu zenini kuzeke, wagcina sokungene umama uRita Makarawa owagcina esisenza ubungilimbani bezanu PF.